Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuZibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
Kuza dixaba lokuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho aya khona singazwanga ukuthi uya ngaphi.
Amalunga ebandla le-CCC akudala lephalamende athi kasingafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Chamisa futhi ibandla leli ngolwesine.
Asikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngaphi.
Umnumzana Sengezojabangulayo othi kazezwa ludo ngabafuna ukulandela uJamisa. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-CCC akudale lephalamende athi kasikafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Chamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. Abaningi esikhulume labo namhla bathe bamelele okuzaphuma emhlanganweni abazoqhuba edale lephalamende ozabe ugokhelwa ngumnumzana Clifford Hlatshwayo ophethe isikhundla sika-Chief Whip ku-CCC. UHlatshwayo uthi bazathatha isinqumo ezakwethulelwa uZulu bengaza umhlangano wabo kusukwane ezilandelayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Decent Collins Bajila omele isigaba seemakhandeni Luveve edale lephalamende.
Kuza dingaba lokuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho aya khona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakhonale lapha kuyiwa ngathi. So kade sesisakulindele ukuthi sibe le ndlela yokuhlangana laye sisakuhlela khona lokho ukuthi sizakuhlangana laye sekutheni. Ngemva kwalokho sizenelise ukuthatha izinqumo munye ngamunye.
Yeselikhulumela yini ngokuhamba?
Sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga ephalamende ukuthi kuhlele umhlangano naye.
Bangakwenza nini khonoko?
Asinasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyabuyela ephalamende ngeziki ezayo. Nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungele, kodwa hayi okumgceke ukuthi ngeziki ezayo siyabuyela ephalamende.
Sizwile-ke Honorable Mahere Fatsaye Mahere sithi ubona ngani yena sesisuka ephalamende njalo zaloba incwadi lesithi sesisuka ephalamende. Wena ukubona njani okungenziwa nguMahere? Wena ungeke wakwenza yini?
Nxa ulilunga ebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usitate ume wedwa. Kuyabe kumele ukuthi lisitate selingamalunga edale lephalamende lilonke kumbe lisitate liyinhlanganiso kumbe lisitate ngemva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini. Kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asitate isinqumo esinjalo. Mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli, mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo. Nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe, but kusadingakala ukuthi siqale sibe lengxoxo nomongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi, kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana lakhe.
Kodwa lapho abamele khona lapho bathini? Ngakhuluma labo ngodaba lolu lukaChamisa.
Angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende, kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kahle phakathi kwebandla le-CCC abaningi ku-constituency bakutsho lokho. Kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kungade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele. So yingxoxo esiza kuba phakathi kwazo. Ngilethe themba ukuthi ubukhokhelo obukhona apha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha uyiwangaphi ngoba okuqakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela.
Yes, sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale lephalamende ngoba selithengelwe izimota, seliphiwe lezinye izinto eziningi-ningi. Kambe ngabe kunjalo?
Isizathu sokuthi umuntu aphume kungangaphumi ephalamende ngeke seyame ezimoteni. Njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimota, silazo izimota. Mina nginjenje khonapha ngikhuluma ngikamba ngenyawo ngisemakhandela okwakathesi. So leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo. Izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu. Uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi kabasadingi ukumelelwa, nakho siza kubona sikukhangele ngayento yendlela.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomele isigaba semakhandeni luveve edale lephalamende bexoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu nomnumzana Sengezo Jabo ngozithi ukunobhala jikelele kwe-CCC.
Asikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiyangathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama MPs nxa befuna ukuthiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuthiya, asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ephalamende kwakulezincwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi sprinti, kusiba le vetting, kusiba le security check, yonke izinto leziyana. So izinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo okakathesa sabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale lephalamende uFazaya Mahere esithi
uMahere siyamhlonipha kakhulu njengelunga lephalamende, njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha, simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama, ube yisimboli ephalamende ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelelo leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumole omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane, achuze ukulandela isavunguzane, ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcithi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Ye, siyabona la kumakhansila, la makhansila kulamanye athi afuna ukuthiya, ubusuzweni ngakhonokho?
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kutshona ungakanani, because kwesi sikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe le ngwenya ezabeza kubamba kumbe kuyatshona kakhulu. So ngama counselors ngabantu labo abaxhoxhozayo, and njalo lokuthi isiziba lesi sona ungakanani bavunyelwe ukuxoxoza, akwalelwanga lutho iright yabo. Kumbe isicelo sami ngesokubaxoyisa ukuthi i-CCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-CCC liqine libe nama-structures, liqine, liyayazi i-ideology ye-CCC, liyawazi ama-values e-CCC, nanka ama-criminals, nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-CCC, lalamhlanje zithethe i-CCC, zabaleka lo-president, sezibaleka lo-president, sehambile president ngama criminals lawa ade emsekele ngaphandle emsekele emgombolozele kodwa inhlanganiso ikhona akutsho ukuthi John lingaphuma inkamba iyavalwa iTCC will remain and fight ZANU-PF let's remain in these political spaces esikhona as a council as a parliament as a senate sifighta ezanu-PF silungiselela iCongress silungiselela ukhetho oluza kuya ngo 2028
Lo ngumnumzana Senge Zojabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC obexoxa nge-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umnumzana Nelson Jamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukumbulala. Ulobe umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter le-Facebook. Kodwa esikhulumeni sebandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mtswanga uthi uJamisa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko. Siyangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi lilethemba lokuthi ele-Israel le-Hamas bazolobelana isivumelwano senyanga ezimbili esokuthi kumiswe impi kancane kukhululwe abathunjwa yi-Hamas ngomfumfu nyakenye. Umkhuhlane wenkukhu we-avian flu usuhlasele inkukhu eziningi esabelweni se-San Francisco khonapha kwelemelika. Lapho osokubulewe ezedlula ingxenye yenkulungwane 550,000 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Ele-Ukraine libika ukuba kulabo kukampani edlelana lebutho ethengisa izikhali eqambule izikhali lokunye okuyisilinganiso sokuyizigidi ezingama-40 zamadola emelika 40 million United States dollars. Sizwe ezamasiko. Namhlanje kwezamasiko silomnumzana Bonman Khumalo. Ukhumalo ke umele wakhethwa umdeni wakuKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Sawamukela kuhlelo bakaKhumalo.
Ngiyabonga Mthwakazi, ngiyabonga kakhulu.
Yes, uzokuthiwa ke kule ndlela eziqhubayo kulezi nsuku awusithethi kanjani?
Ye, Themo ngiyabonga ithi ubongipha lona. Iviki eliphelileyo besibeka elinye iqhawe lethu ewamunye ubaba delibutho unqoba izitha ndimani. Indoda ebisebenza ngokuzikhandla kakhulu ebuthweni njalo indoda ethobekileyo indoda eyakhayo entweni zonke ebizenza yiko ubekiwe lupane ngesaturday edluleyo hayi sidabuke kakhulu ngokulahlekelwa ngumfowethu uNdimande izolo Mthembu besise esandlwane enquthu kwaZulu lapha bekhumbula ibutho likaZulu elanqoba amangisi besikhona ke njengana lathi legadadi nje sifunda izinto eziningi into esiyithande lapho yikuthi amangisi abakhona bese bekutshengisa nje ukuthi kwakusenzakala njani aqhamuka amabutho kaZulu echaya uphondo badubula amaBritish bekukuhle kakhulu Msakazi hayi kuyizolo kodwa Msakazi into eseduze kakhulu phambi kwethu sicelwe ngamaphoyisa lapha eHillbrow nesihlala lapha eGoli ukuthi kulokungcola okukhulu eGoli base bethi lathi njengomphakathi waseZimbabwe kufanele ukuthi sibonise ukuthi lathi siyazihlupha ngokuhlanzeka kwendawo esihlala kuzo yikho mhla ka 17 February ngokukhulumisana namaphoyisa nokansel walapha eJoburg sobe siklina iHillbrow lo mlayezo siyafuna siwuqinise kakhulu emhlonishwa ngoba ukuhlanzeka yinto esiyazi thina vele ekukhuleni kwethu uBulawayo uyayithatha number 1 e-Africa yonke ngokuhlanzeka yikho ke sabe sikini Hillbrow mhla ka 17 February bayaqala ukukuzwa abantu kodwa siphezu kwamalungiselo akhona kuza kwenzeka kanti early April baba induna uDakamela iya isibizile futhi khona le kodakamela enkaya ukuthi siye kwenza umcimbi ofana nalo asawenza kulwane esenze enyakenye yikho ke induna futhi ufuyane ekhezi la uzobe nomcimbi la futhi uyasibiza so yilezi inhlelo sizohambela izinduna sizoklina ijobheki aziningi nje izinto mhlonishwe engingazithinta angibone kakhulu
siyakuzwa kakhulu sibili baba Khumalo sungavala ngamafutshane kulo
Yebo bantu bakithi, lokho siqhuquzela abantu bakithi ukuthi uma sibabiza abaphakame. Akalunganga ubaba othi nxa kusofuba lo donga oluthile oluphazamisa esigabeni umgwaqo. Yena angabi khona ukulungisa. Yikho ke sathi sizwe manje siyakhuthaza impela ikakhulu baba ukuthi asiphakameni sathi sizwe sethu. Omama laba abangasonga izandla, sithebo labo ngakakhulu, zonke lezi nhlelo siyabanxusa abantu bakithi ukuthi abaphakame baziphakamele. Ngiyabonga mthembi thuba ngiphelele.
Yes, awakakhulu ke lo ngumnumzana Bornman Khumalo. Isikhulumeli siyakhethwa umndeni wakoKhumalo kuba yinkosi zamaNdebele. Sikhuluma ke lapha ngobulelani loBhengula. Siyakhulu ngathini lokusasa
baba. Ngiyabonga
namasiko
kwenu. Noma isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa ngemfundo yabakhubazekileyo lo asungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eye-Signs of Hope Trust, unkosazana Samantha Sibanda.
Njengenhlanganiso sibona ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikole lokhu kusahluka. Lapho yakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 yabantwana oyi-1 ule disability ongayiyo esikole ku-primary. If that is the case, 1 in 3 children is a lot. Ukuthi bebe lama disabilities. So sibona ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe. From ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu. So kusase kuningi okufuna kwenziwa ukuze abantwana abakhubazekileyo bekwazi yesikole. So kulo msebenzi omningi.
Kuzikhathi eziningi sibona abantu abakhubazekileyo bebandlululwa kumbe kusiba la mazwi enzondo. Lokhu kuphazamisa njani ukuqhubekela phambili ngemfundo okwabakhubazekileyo?
Sibona ukuthi amazwi lawo ayenza ukuthi abantu abakhubazekileyo bekhine besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Even nxa singathi ku-offline kumbe online kuyafanana kuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi lutho. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kube kuningi kakhulu. Ngaserefocusini sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society. So i-exclusion la iyasikhosta. Singabona ukuthi we lose a lot of money. Nxa singakhangela i-ILO eyakikhulumayo, i-International Labour Organization, ukuthi we lose about 7% of the GDP ngenxa ye-exclusion. Nxa singaba yi-society e-inclusive ekhangela ukuthi wonke umuntu ulama-equal opportunities, wonke umuntu uyafanana, siyabona ukuthi even njengamazwe siyakwazi ukuthuthuka. But at this rate sibona ukuthi injendo isaseningi kakhulu for abantu abalama-disabilities. So i-limited participation yenangwayo isuka ibe yi-challenge.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele kungawo elizwe lonke. Nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni?
Abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary bendingi ku-secondary kunzima. So most of abantu abalama-disabilities badropa out beqeda nge-grade 7 abanye abasadluleki phambili. Sebeqakudinge nama-vocational training. It's very likely ukuthi bona ngokwabo vele ababalwa khonapho. Inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha i-secondary education.
Kuyini elibona ngathi kufanele kuthuthukiswe ukuze labo izinga labo lengezeleleke elalabo abaphumelelayo.
Kambe ngibonga izinto eziningi ezenzakalayo, like for example, so even sethu si-introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing. Kule curriculum ye-sign language, lokhu ngezinye izinto ezihamba sisiye esibangeni esiphezulu ngoba sibona ukuthi ama-exams angesikhiwa. And then abantu abadeaf bakhuluma bona i-sign language, so kade kusuka kube nzima kibo ukuthi bephumelele. Ubona ukuthi umuntu uyabhala maybe 1 subject this year, next year sebhale yini. So usuke spende maybe 4 years lokho ku-secondary. So mboni wami singa-implimenta izinto esizikhulumayo kuma-policies lamalobo, I think kungasenzela kuhle. Okwakathesi sikhathe banile liphansi njalo ekutheni siyenze izinto esasibalela nayo phansi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sibanda ngemfundo yabakhubazekileyo enguye owasungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabo Kancube.
Lapho lizwe uTabo Kancube kusigaba sabatsha. Omanje sokwesikhathi sizokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle zihlobo zami ezithandekayo enkosini, ngoba nako sesiphile njalo elinye ithuba ebana sihlangane sivuselelane umoya, ikakhulu umnyaka uqalisa kunje ukuthi kambe lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledluleyo lapho esahlangana khona sasibale incwadi kaLuka chapter 6 ivesi ka-10 lelika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixuku lezo, ikakhulu amaJuda babekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisabatha. UJesu-ke kazange akunake konke lokho ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu wayengelapha umphefumulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesandla sakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu yabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya. Kodwa-ke singazake sikhangele siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo, sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo, ukuthi nxa singelalutho oluthize, impilo ngumbono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo, uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu, sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangele amafitshane namhlanje nguvesi 11 kaLuke chapter 6. Kuthiwa-ke uvesi 11 base begcwala uhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi imhlolo bakithi, abantu umuntu sesilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo, la usengazilimela, abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa ake lizwe. Napa abantu bebona uJesu esenza into enhle, kuthiwa base begcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali, kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangamenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo yokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedubeka, kuthi laba ababenzela kahle bakhangelelwe phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezi yizo iy'ngozi zikaSathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungaze wagcwala ubuhlanya nxa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale umuntu angenzelwa into enhle, lawe ngena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya. Baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kaSathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi engumntakaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Laba abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi, inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. Nkulunkulu asifatseke sikhuleke babathi qonqele khuba inhliziyo le eyenza ubana sihlanyele izinto ezingayisizo sidumise ezinhle kuphela amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathunelwa kusasa. Kwezemidlalo okwamanje kunqikelana iqembu le-Equatorial Guinea lele-Guinea emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele-Ivory Coast. Amaqembu la angutshikilobhanqa 0-0. Kusihlwa namhla eleGibhithe lidibana lele-DRC. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kukhangelelwe ukuba kusasa iqembu le-Senegal lizakhupha iqembu elimela ilizwe eliqoqe umncintiswano we-AFCON odlalwa kulezi nsuku kule Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal lidibana lele Ivory Coast kusasa ntambama emdlalweni wesigaba sesibili kumncintiswano lo owayengumgadli weqembu leZimbabwe lama-Warriors elamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngo-2004 agent saw ukuthi iqembu leSenegal liqine kakhulu okokuthi alinyeke limiswe ngele Ivory Coast.
I don't think so for iSenegal. It shows ukuthi they are number one. The record yabo speaks for them. They've done well again this time around. I'm tipping ukuthi maybe they might take it because of the AFCON. Then considering amanye ama-countries Nigeria. Yes, they've qualified, but these news akuna, they don't deserve to be there.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi loba nje imidlalo yalonyaka ilezimanga ngoba sekuphume amanye amaqembu abekhangelelwe ukubaza kwenza kuhle. Iqembu leSenegal lizaqhubekela phambili lize lifinyelele kufinal.
I-AFCON itshengisele wonke umuntu ukuthi akusela ukuthiwa nguye othathayo. Kathesi wonke umuntu odlala ku-AFCON uyatshengisela ukuthi uyafuna layo. Mina ngibona zane iqembu eleMorocco neqembu eleSenegal bangazani bachozile njalo ngingakhangeleli phansi iqembu leCape Verde. Mbona ngazani yiwo amazwe angazani hayi indlela asebedlale ngayo sikhangela abadlale ngendlela abadlale ngangamuva. Elinye lamaqembu nalawo lingayithatha lingeza.
Namhla ntambama iqembu le-Egypt lizadibana le-Democratic Republic of Congo othengisa izibandayo edolobheni lakobulawayo uPhilani Tangu Sibanda uthi amaGibhithe azaphumelela ukuya kusigaba esilandelayo.
Kuma-games lawo think iSenegal vs Ivory Coast. Senegal iyaqhubekela phambili. I-Egypt DRC hayi obviously is a road for Egypt. Yabona i-Egypt ngendlela eyangena ngakhona so kufuna ukuyilahla. I think izenza like khona kwanokwenza iSenegal izihambile. Ngiyayile point inagenesis Zimbabwe last year ndo wakuyiamin 20,000. But mase zikhona ngale phambili vele azihleki
tumsanisa. Intatheli izindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi sekungenzeka loba yini phakathi kwe-Egypt le-Democratic Republic of Congo.
Bona ngathi mina i-DRC le-Egypt igame yakhona ibalansile. Any of those two teams can win. And then the second one bona ngathi iSenegal is true. iSenegal has got a very powerful team. And esikubonileyo kuma last games from Ivory Coast mbona ngathiwa iSenegal is true. But elinye lele le-DRC le-Egypt alibalansile, any team can win.
Iqembu le-Angola kanye lele-Nigeria sefinyelele kusigaba sama-quarter finals ngemva kokuba ele-Angola litshayele Namibia nge-3 kanya kuthi ele-Nigeria lona linqobe ele-Cameroon nge-2 kanya ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga ebandla le-CCC akudalela ephalamende athi ngasingafika isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Chamisa othiye ibandla leli ngolwesine. Umnumzana Sengezojabango laye uthi kakezwa lutho ngabafuna ukulandela uChamisa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli studio7@vonews.com loba i-text ku-message ku-text kunombolo ezithi +1 202 465 0138. Ngizaphinda njalo 0800 462 4650 318.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.